sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 10 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
umakhumalo sengcono kwakathe si dokotela useth khulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda abuye esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa.
Umgcini sihlalo we-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo.
Ngambona into lo mahluko ukuthi abantu bagitshele ukuthi kulinywa utshani kumbe kukinzwe i-irrigation.
Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owe-statutory instrument 50. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lambili belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike eZimbabwe sebe yinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,321. Ezwekazi le-Afrika i-coronavirus isihlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.9 million njalo yabulala abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Emhlabeni jikelele sokubhubhe abangu 2.6 million njalo kwatholakala abangu 117 million belomkhuhlane lo. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owe-statutory instrument 50. Umthetho lo wona osolwa kakhulu ngabanengi ubusithi indawo le izasetshenziswa ukulima utshani benkomo. Kodwa uhulumende ukuguqulile lokhu izolo waloba ukuthi umhlabathi lo uzasetshenziswa ukulima kuphela engacaci ukuthi kuyini okuzalinywa kulindawo. Ukuveze sobala njalo ukuthi uyaphambili ngokuxotsha abantu laba abazinkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 emizini yabo lanxa nje abanengi bekusola lokhu. Umthethwandaba kamantshi emaswingo umise ukududulwa kwabantu laba okwesikhatshana ngeviki edluleyo ngoba usithi uhulumente kalandelanga umthetho. Sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ngokubona kwami ambona into lo mahluko ukuthi abantu bagitshele ukuthi kulinywa utshani kumbe kukinzwe i-irrigation. Okusobalayo ukuthi uhulumende through statutory instrument 50 wenze uminister of local government akasafuni izakhamizi zetshulongo zihlale khona pha ngoba i-government lama-interest efuna ukuwayenza. It's unfortunate ukuthi ngesisekelo sombuso omutsha umhlaba wonke weZimbabwe kuthiwa yi-state land. So at any particular time uhulumende womongameli ngawalizathu eziqhathile umba bona beziqhathile abantu basuse lapho abahleli khona ngaphandle kwabantu abangabe bele bina ma title deeds umhlaba abahlala kiyo ngisikhiwa singathi umhlaba emakhaya awula tenya awula awula permanence I presidency sibonile lapha tsethela khona amakhiwa umhlaba ngohulumende bakhitshwa iland act leminye imithetho yayiprotekta ama property rights ngesikhiwa yangahlonitshwa yatshintshwa ukuthi suthe izifiso zepolitics
udaba lolu lungafika emithethwa ndaba yaphezulu yini icine ivimba uhulumende ukuxotsha abantu laba njengomthethwa ndaba kamantshi ovimbe uhulumende okwesikhatshana ngeviki edluleyo
abantu bonke laba abahleziyo etshilongo bazakhitshwa ngoba ungabona even statutory instrument eyenziwe nguminister ithe umuntu ongasala ngumuntu olama-rights ama-minerals so abantu abaprotected for now ngabahlaliswe kuleyana indawo nge-Mines and Minerals Act ngoba ukugejwa kwegolide lamanye amatshe kuqakathekile ukudlula ukulima or i-agriculture yikungabala I think i-paragraph 3 iyakhuluma ukuthi wonke umuntu ohleli khonaphana in terms of i-communal lands act ngaphandle komuntu ohleli nge-minerals act kufanele suke okusobala ukuthi bonke labana amalungelo abo aqakathekanga then okwesibili umthetho ndaba ubavumile okwakhathesa ngoba behambe ikhodi beseyacela into ethiwa i-spoilation interdict okutsho ukuthi inkundla ithi uhulumende iloba seyishile inothisi ukuthi abantu bephume kufanele alandele umthetho lezinqumo zomthetho zokukhipha umuntu ukwenzela ukuthi i-law and order kusosayati elizweni ihloniphe so ngokomthetho kule the two requirements i-spoilation ukuthi umuntu bene-position bebehleli khonaphana and bakhitshwe ngokungekho emthethweni
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo yena otshaywe ngabantu abaqekeze endlini yakhe ngomgqibelo usephumile esibhedlela. Umakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi usengcono kodwa uthe ulokhe efuthelwa ikakhulu engalweni lasenyaweni lapho atshaywa khona ngenduku. Isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lanxa bengakabi lobufakazi obubambekayo bokuthi ngobani abenza isihluku lesi okwenzakalayo kukhomba ukuthi kungaba lesandla sabacuphi bakahulumente.
Umakhumalo usengcono kwakathesi Dokotela usekhulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda abuyele esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa njalo amadokotela akahulumente afuna ukuthi amhlolisise wenzela ukuthi banike i-certificate yabo efunwa ngama-CID.
Selinobufakazi na ukuthi kahle kahle ngobani abamngenelayo emzini wakhe bagqekeza bamtshaya?
Into eyenza ukuthi sicabangele ukuthi ngamapholisa kahulumende asebenza nsitha into abazihluthunele umama uThabita Khumalo endlini yakhe kulezinto ezimpalwa ezibonwe ngamasela ezingazange zithathwe izinto lezi zilentengo ephezulu kachana kulamafoni le TV but bakuchile lokho lokho kuhle kwaba yisikhumbuzo kithi kulokho kwayenzakala kuma comrades ethu umnyaka ophelileyo lapha babengenele ezindlini bethathelwa amafoni lalaba beMDisa babotshaya bathathelwa amafoni yephela beyenzela ukuthi bekhangele bethathe information eyabi phakathi so yikho kwenzakaleyo lapha uzananzelela futhi ukuthi indlela abamtshaye ngayo indlela phela etshengisa ukuthi umuntu okade etshaya umuntu olobungcitshi obuthize kule nto kade eyenza lokunye nje okutshengisa ukuthi hhayi laka simasela wodwa kukhanya ngani ngabantu abaqeqeshileyo sibili abantu abayazi into abayenzayo so ambona ukuthi siyalela ukuthi sicabange ambona ukuthi singalela ukuthi sibacabangele ukuthi bengabe yibo
bakhona abanye abathi mhlawumbe yimpi yemndeni leyi okungaba yikuthi bakhona abanye abebandla lenu abangahambelani laye abangababe kwenzile lokho kungakuliqiniso yini
kunavele sicabangela abantu abasebenza nsitha kuhulumende lokho ukuthi ngabe ungabantu beMDC ayisikho ngoba phela ubabonile laba bantu abangenileyo kayisibo bantu beMDC njalo udlame lolu olokuthi kuthathwa amafoni kuthathwa ama laptop into vele eyinhlala iyenza abantu ebantwini beMDC into ehlala iyenzwa ngabantu bona laba abasebenza nsitha ukuthi nxa bebopha bahle bakuhluthunela ufoni nxa ule laptop bekuhluthunela into phela ababeyenza umnyaka ophelileyo njalo yikho okusenza ukuthi sicabangele ukuthi kungabe kungamapholisa asebenza nsitha asebefuna ukuthi bahuga abantu bevala abantu amehlo ukuthi abantu becabanga ukuthi ngoguluva ayilaba sibo ngoguluva sibacelile amapholisa sathi mapholisa sicela lisiyangise thina libabambe laba bantu libachaze kuma TV la kuma radio lisiyangise thina kodwa okwakathesi mapholisa thina sicabanga ukuthi ngamapholisa akahulumende asebenza nsitha
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Kusenjalo umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla leZANU-PF lenza konke likwenelisayo ukubhidliza iMDC Alliance. Kumbiko awethu leizolo uJamisa usole umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa esithi uya usiba mubi ngamandla. Uthe njalo ukuphuma kwamanye amalunga ebandla lakhe siya kuZANU-PF yinto enhle ngoba lokho kuveza sobala ukuthi izitha ngobani. Inhlanganiso elimukisa amazwe omhlaba ngesimo sendlala iFemine Early Warning System Network ithi eZimbabwe liphakathi kwenkinga ezigoqela ukuna kakhulu kwezulu elidilize izilimo, ukudilika komnotho, umkhuhlane we-coronavirus kanye lokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. Kumbiko ewethu leizolo inhlanganiso le ithele mali lokhe isilela emabhanga kanti lesilinganiso sokuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe emkambo wensitha sikhwele kakhulu. iFuseNet ithi njalo ukudilika kwamabholoho lokugebheka kwemigwaqo kwenza abezimota bakhuphule imbhadalo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Nxa sikhangela ama-statistics ayekhona ayesitshengisela ukuthi abantu esikhathi 70% amaZimbabweni baphuwa kumbe ngabayanga leholo abalitholayo liphansi kakhulu okumangalisayo. Njalo singathi 94% yabantu abaningi bazincedisa kasiwo labo esingathi khona baqhatshiwe kumbe bahlatshelwe isithupha ngabantu abakwi-informal economy. So singathi nje umkhuhlane uthi ufika sevele singamanga kakuhle. Njalo ngesikhathi izisebenzi zazikhala ngokuthi imali yabo isehlile ngendaba ye-currency eyayifakwe nguhulumende. Umkhuhlane othofika ke wayengezelela ke ukudubeka kwabantu. Siyakhumbula ukuthi umnyaka uze waphela abaningi besaliswa ukuthi besihambe bevalelwe ezindlini, amakhampani athize avalwa, amaningi ehluleka lokuvula njalo. Labo ababesheze ezindlinga zange benikwe ke iholo labo. Sabona ke intengo yezinto ke ikhuphuka ngokuthi i-manufacturing phela yayivalile njengoba kwakuyi-lockdown. So sesingene kulo mnyaka sesibone ke iround yesibili ke ye-COVID-19. Besingakaze ke singathi sirikaze ke kumnyaka odlulileyo. Lawo phela umnyaka odlulileyo antsho besiphuma ku-Idai, ku-cyclone Idai. So ilizwe ke vele ngani kalimanga kakuhle.
Uhulumende uthi ulemizamo eminingi eyokuvuselela umnotho welizwe njalo usebonile imthelela liyavumelana la yena.
Uhulumende sezamile ke ukuthi uyanika uyaletha ke option ukuthi ezame ukustabilize ke icurrency leyo. Ukhaya kuyehlula asikwazi ukuthi insuku ezilandelayo ziphethe kodwa asiboni ke zomnotho singathi umnotho ukhuphuka yabona singathi nesilungu i-contraction engxenye ye-minus 2%. Asivumelani nohulumende othi i-economy stable bakhangelele ukuthi bona ngxenye sizabona i-economic growth ngamanga esivele siwajwayele avelela kobo ukuthula incube lawa. Iqiniso yokuthi sizafekelwe imisebenzi amakampani avalile asoze avuleke eminye imisebenzi asoze itholakale njalo. So yikho lapha esikhona okwamanje.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi udubo lwamanzi soluzaphela kobulawayo ngemva kokulungiswa kwempompi. Inkundla yesayithi yona ithi intathelizindaba zakobulawayo zihlangane lamapolisa izolo kukhulunyiswana ngendlela zokusebenzelana kuhle phakathi kwenhlangothi zombili. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanbonani, sanbonani balaleli be studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ye kungayintokozo ukuphila kwabantu. Abantu bakuthi ngizathanda ukubuza nje kancane komunye umbuzo, umunye umbuzo nyana nje ongayindawo. Uyazi ngizwa kuthiwa khona ngihlala ngizokuthiwa kunesilo samandebele umzilikazi what so forth. Manje mangithatha ukunanze la ngizwa kuthiwa khona angathi inkosi yakhona ikhona lapha kwelase South Africa eJohannesburg. Angazi kuyinto enye engayi-understandi kahle noma engathi engayitholi kahle ukuthi inkosi njengoba kuthiwa inkosi isilo, isilo angiboni ukuthi kungabe ngumuntu ongahlala kwelinye ilizwe. Siyasebenza noma kumbeni kwenzakalani, kumbeni siphepheli ngoba inkosi phela njengesilo kuthiwa inkosi number 2 from kamzilikazi. Kwamphela ngabe kuthiwa ikhona le inkosi ihola abantu bayo khona lezweni layo. Ngabe sikhuluma nje khona ngale sigodlweni sayo ihleli kahle ikhangela indaba zabantu bayo. Okhulumayo lichagwana elikhulu uMr. Ncube Khanyani esigabeni sangosiwo ePlumtree kodwa ngikhuluma ngilapha eSouth Africa kwela seJohannesburg emzini omkhulu waseDeepfontein. Ngiyabonga. Amen kuleyo ndawo.
Salibonani Studio 7 linjani lonke. Ngicela ukukhuluma ngendaba kaChamisa ukuthi khona iparty yakhe ayisihlulekile. Nanga ama members akhe eparty ayaphela ayaphuma epartyini. Waqala uMonzora lo committee. Sokuphuma abanye ababili phela kubena abakwazi. So uChamisa kuJoni, uChamisa ufana naleya inkukhu emhlophe esitsheba bayibiza besithi broiler. Liyabe likhula ngapha ngapha licutheke insiba ligcina ekugcineni sekuyibhunyu munyu zokuyisitsheba. So uChamisa laphana akalungise izinto. Alungise straight ngoba maku siyabuya ukhetho yena encutheka kanje. Kuba nokuthi uyongena ekhethweni eyedwa. Sokuzolandela abanye futhi abancube sinjeyana maybe mhlambe sebeplana nokuphuma. Akula umuntu ongavuma ukukhokhelwa ngumuntu onganama qualification okuba yipresident. La kubona phi kona lokho.
Salubonani, salubonani linjani. Hayi mina isicelo sami into eyodwa kuphela ngiseBotswana. Ngicela igroup ye WhatsApp engakwansi ukubona uStudio 7 wesindebele wekuseni lantambama lowesishonene wekuseni lantambama. Isicelo sami engilazo kuStudio 7 alinganjoyinisa igroup kumbe lingansendela igroup njoyine ethola uStudio 7 ekuseni lantambama. Ngiyabonga sihlobo zami, ngiyabonga bonke abasebenza uStudio 7.
Studio 7 abasakazi bethu ngibingelele umthakazi omuhle okhulumayo ngumasuku. Abadala babethi sizoyicela ivuthiwe. Ethu izavuthwa kanjani ingaphiwa. Yabona umthwakazi uyiso isikhathi sokuba novuse ikhanda. Kunini indaba zakithi zikhulunywa zingenziwa? Kunini indaba zakithi lokho kwakuyikhona kubhidlizwa abantu bebhekile? Yabona indaba le kumele iqalisele kubo sebhuku. Bazazi ukuthi bangobani beyekele indaba zepolitiki. Ngoba usebhuka sopolitism. Usebhuka umuntu omele isigaba, omele amasiko. Kumele baqale bona babezazi ukuthi bangobani. Laba bakhangezwa izimoto, ngikhuluma ngezinduna zakithi ezingazaziyo ukuthi zingobani. Uma ngikhuluma ngenduna, ngikhuluma ngenkokheli. Umuntu ongazaziyo ukuthi ungubani uyekhokhela abantu ongazazi ukuthi ungubani. Ngenxa yokwesaba indaba zombusazwe. Kumele abantu bemele iqiniso. Uze abantu abenu babe leqiniso. Kodwa uma siphila amanga, uzifihle ukuthi ungubani. Ngoba usenzele ukuphila uncenga isinkwa, uyethengisa ubuzibulo ngegrevi. Nkulunkulu uyakuqalekisa. Asivukeni bomthwakazi sinene. Ungangcono kube le nkokhelo ezintsha, kube le nduna le 19 years. Uma kuyukuthi umthanda iqiniso. Laba baphika iqiniso bezifihla bephila amanga, kuyamele bethule, besushe esikhundleni. Sililwele iqiniso lethu ngoba thina kasincenga izimoto, sincenga ubuyithi bethu.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7, linjani? Ngiyaphila ngumpofu lo okhulumayo. Uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye, yebo, siyavuma. Amabhasi afuneka ukuthi ethwale abantu. Kodwa isiqokoqela sendaba, ngabe bethu beletha amabhasi, baqala balungisa imigwaqo. Ngoba imigwaqo mpela emathebelelendi ayikho. So amabhasi lawo, nxa kuthi azaphiwa izabelo zonke, bazohamba njani abantu ngamabhasi? Umgwaqo ungekho ngoba azofa masinya lawo mabhasi. So bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumende uhlakaniphile waqala wathi wadinga amakhampani alungisa imigwaqo, imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle. Umbono wami lami ngingumpofu komadabe eBlamtree.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Okokhela ibandla eliphikisayo kwele Uganda, umnumzana Bobi Wine sekhudaze uZulu wakulelo lizwe ukuthi atshengisele esola ukuqilibezela, athi kwabakhona kukhetho olwenziwe ngozibandlela. I-World Health Organization ithi abantu abangena ku-736 million emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuhlwengulwa ngabantu abathandana labo. Siziqhibe ngodaba oluphathelane leMelika. Lusemilonyeni yabanengi udaba lwenkosana yakwele Bhilithane uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle kulandela amazwi yabo okuthi basuke endlini yobukhosi kwele Bhilithane ngoba uMeghan ongumuntu onsundu njalo oyisizalwane sakwele Melika ubebandlululwa ngokombala. Ababili laba basuke ePhilithane nyakenye bachiya lezikhundla zobukhosi sebesiyaphila impilo yabo bodwa eMelika lapho abatshele khona intatheli zindaba edumileyo u-Oprah ngempelasonto ukuthi uMeghan wayethwaliswe nzima njalo isizwa ehlukumezekile esalelwa ukuthi adinge uncedo ngabesikhosini waze wacina wacabanga lokuzibulala. Bathi njalo okuyikho okwenza bachiya ikuthi uHarry wabuzwa ngelinye ilunga lomdeni ukuthi ijwabu lendodana yakhe u-Archie yena owayengakabelethwa lalizaba njani njengoba uMichael engumuntu onsundu. Indlovukazi yaseBhilithane yethule umbiko izolo isithi iza luphenya udaba lobandlululo lolu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo ehlala eBhilithane umnumzana Tifa Dube.
Udaba luka Prince Harry ibaba unkomo lube ludaba olusegodini kakhulu umhlaba wonke jikelele but ikakhulukazi lapha England ngoba into kade isenzakala bebeluphenyisisa ikakhulukazi laba abangathi basondelane kakhulu le royal family bezama ukuthi bazwisise ukuthi kungabe ukuthi kwahamba njani. Kodwa eqinisweni lona ngilokuthi nxa uye wabandakanyeka ukuthi ube yingxenye ye-royal family bona bakhangelele ukuthi ube ukuthi ulikhiwa elomhlobo wabo. Kodwa ke uHarry engakachadi kwahlupha kakhulu ngoba kwakufanele ukuthi ngabe umtshado lwana ngabe wamiswa engakamthathi kukhulunywa ukuthi sokhanya ingathi sebephakamise abantu abamnyama okuyinto abangayifisiyo ukuthi yenzakale. Njalo enye into ekhona ngeyokuthi nxa kungenzakala ukuthi ubhuti wakhe uWilliam kube khona enye into eyenzakalayo kuye kusho ukuthi uHarry ngiyabe sizathatha isikhundla. So ungawukuthi uHarry nxa kungenzeka kube lokunye okungenza impilo yakhe mhlawumbe ingasenelise ukuthi iqhubekele phambili kudle unkosikazi wakhe uyabe sekunguye afa uthatha isikhundla okusho ukuthi yena lo uMeghan engumuntu omnyama nguye uyabe sefanele ukuthi athathe isikhundla lesiyana abuse amakhiwa. Amakhiwa ilapha sebeyikhangelela khona kakhulu khona phana phezulu ukuthi ithunzi lakhona lisuka khona phana. So yingakho abantu abaningi babehlongoza besala noma ngithi bekhanya beyigxeka kakhulu indaba leyo ukuthi ngabe akathathanga umuntu omnyama kwakusukela khona lapho ukuthi babe ngelimi ukuthi nxa uthethwe ukuRoyal Family kulezinto eziningi noma indibathize ofana ukuthi uzidlale ezitshengisela ubukhosi. Kodwa ke amakhiwa akukathonteli kahle ezinhlizweni zabo ukuthi bengabona umuntu omnyama ephatha induku yobukhosi noma bengabona umuntu omnyama ebabusa ebatshela into yokwenza. Ingakho nje libona lakathesi inkulumo yonke into ayikhulumayo lumntwana iba inkulumo ecujungulwa kakhulu ukwedlulisa.
Ngapha eMelika bakhanya besecelene likaHarry loMeghan abanengi khona ngapho eBhilithane bathini?
Iningi labantu babunkomo abasapota okwenzakaleyo kuHarry lonkosikazi wakhe laphana uMeghan ngabantu abensundu noma ngithi laba abe-minority yibo kakhulu abalulandelayo udaba lolu abalusapotayo kakhulu ukuthi uye wakhuluma iqiniso waveza okuyikho okwenzakala. Kodwa ke kube sekusithi abelungu abayibo abangazange babe lesifiso kusuka into leyiqalisa basasemadolonzima njalo basase lobuhlungu bokuthi kungani uye wadalula inkulumo ezifana lazeneziyana ezingafanelanga ukuthi ngabe ziyakhulunywa ngoba nxa usebukhosini kukhona ezinye izinto ofaka ukuthi uzikhulume zikhona ezinye izinto ongavala ukuthi uzikhulume.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane. Socha moyo ehlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Umgcini sihlalo MDC Alliance unkosazana Tabitha Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owestatutary instrument 50. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.